bekuhlatshelwa kugidwa lapho abasekeli bamabandla omanyano oweMDC Alliance betshengisela edolobheni leHarare namhlanje emini. Ekhuluma labasekeli banomanyano, umkhokheli walelo bandla umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe kalisoze livume ukuqilibezelwa kukhetho lonyaka, njalo bazaqaphela ukuthi izekhi ilalele izikhalazo zabo. Uphinde wathi ukutshengisela kwanamhlanje kungokokuqala behlela ukwenza endaweni zonke zeZimbabwe. Phakathi kwezikhalazo zabo bathi kumele zilungisise zigoqela ukulungiswa kwamaphepha okuvota, ukuhlonzisiswa kogwalo lwabalelungelo lokuvota ele-voters roll, lokuthi abebutho bangangeni endaweni zokhetho ngoba bengethusela uZulu ukuthi avotele ibandla leZANU-PF. Omunye wabakade betshengisela umnumzana Jabulani Ndlovu uthi lezi ndaba nxa zingalungisiswanga ukhetho alisoze lube ngolukhululekileyo.
Ama-reforms aqakathekile ukuthi khona abayenza ama-elections ebe-credible and ebe-free and fair, ngoba siyakwazi ukuthi if we go for this election without ama-reforms and most like that I already are in favor of ubani umnangagwa. So sithi kona kunjani kube lama-reforms first so that i-political playing field ibe level, wonke ama-political parties and ebe le-equal access to everything that is being assessed by umnangagwa and his ruling party.
Ilunga ledale lephalamende lakobulawayo uJesman Thofa uthi abakusolayo kakhulu yikungalandelwa kwezisekelo zombuso emalungiselweni okhetho, njalo bekhangelele ukuthi izekhi ilandele imithetho ikakhulu edabeni logwalo lwabelelungelo lokuvota olwe-voters roll.
Ngathi liyabona abapronounce ama-elections lawa ukuthi azaba khona, kuzaba le-nomination code futhi mhlaka 14. Okukhona yikuthi ngaye abantu ama-principles njengo-president, even u-member of parliament, kuyafunakala ukuthi wena ngaye uhambisa iphepha lakho ele-nomination ufake abantu abakhona ku-voters roll. Manje sizabe sibakhangele ngaphi ngaye i-voters roll ingakaphumi? So yikho okunye kwezinto okwenza ukuthi sibuye ngathesi sibe lokutshengisela lokhu khona.
Omunye wabasakhulayo umnumzana Nkosilathi Juwane uthi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende alandele okufunwa ngabantu, hathi ukuba ngutando kayiphikiswa. Umnumzana Khotha Sizibayena uthi kuqakathekile ukuthi abebutho bengangeneli endabeni zokhetho.
Thina sithi hathi amasosha akaphume kasuke ezeke engangeneli kozokhetho, sifunda amasosha ebuyele emabharaki, njalo sithi sifuna ukwazi ukuthi ballot paper liprintwa kuphi, njalo ngubani. Sibekwazi njalo ukuthi ama-ballot paper akhona aprintwe emangaki, azadindwe emangaki, kubeke segcekeni konke ukwenzela ukuthi ama-election.
Bese kulokukhonona abamanye amabandla aphikisayo besithi umanyano we-MDC Alliance usuthathela ikomishini yezekhi umsebenzi. Okungumqondo ophikiswe uNkosazana noMathemba Ndlovu, umgcinisihlalo wesigaba sakobulawayo ebandleni, othi izekhi kakumelanga iyamele loba yiliphi ibandla lezombusazwe.
Izekhi asiyithatheli msebenzi, izekhi i-independent body kumele ilalele ukuthi abantu bathini. Khonokho ukuthi izekhi iqamele elinye ibandla isibone ngane abantu abakhuluma izifiso zabo sebefuna ukuyithathela umsebenzi kayifuni. Esikufunayo ukuthi izekhi yenze izinto ezicacayo, otherwise lo nyaka silandanga kudala.
Lokhu kutshengisela kwenziwa ngemva kwesaziso sikamongameli Emmerson Mnangagwa Selanga okuzaziwa ngalo ukhetho lukamhlaka 13 Ntulikazi. Abebandla elibikwa lisekelwa ngoyengumongameli umnumzana Robert Mugabe ele-National Patriotic Front labo batshengisele usekelo lwabo kuChamisa lokutshengisela kwe-MDC Alliance. Ibandla le-NPF belimelwe ngumnumzana Jelas Mawarire loShadrick Mashaya Mombe ababengamalunga awe-G4 ebandleni leZANU-PF. Abamabandla aphikisayo lezinye inhlanganiso ezizimeleyo sebenesikhathi eside bekhala ngokuthi ibandla elibusayo eleZANU-PF kanizange linqobe ngokomqotho, kodwa bahlala besenza ubuqini labebutho ukwalela embusweni. Melesi Preservance Harare, Newkirchen Bay.